siyabonga Chris. Siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olemukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Tina lapha eAfrica gasitoli lutho vele ukuthi kukhanyiswa kanjani kasikwazi kazake sitshelwe ukuthi izilwane ezithengiswa lapha eZimbabwe imali iphuma khona iya ku treasury imali enjani asikwazi vele. So tina gasitoli lutho so kasilandaba lakho mina ngokwami ngangilandaba lakho olokwe kwezilwane.
Kuphume imbono etshiyeneyo phezu kokubulawa kwesilwane ebesithakazelelwa izethekeli eZimbabwe saze sanikwa igama lokuthi nguSisel. Abanye besithi abalani lokufa kwaso njengoba babevele bengasazi.
Into enhle ukuthi sibone umongameli welizwe leMelika sihlangana endlini eyi-1 sisonke. Into enhle kakhulu ukuhlangana laba lentsha e-Afrika. Intsha egcwele uthando.
Emukelwe ngenjabulo amazwi kaMongameli Barack Obama weMelika yena othi inani labasakhulayo beAfrika abazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo lizaqonga ngokuphindwe kabili. Kwezemidlalo iqembu lenguqo leHighlanders liphakamisa inkezo yeZNA Commanders Charity Shield ngemva kokunqoba eleDynamos nge-1 kanya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kuphume imbono etshiyeneyo phezu kokubulawa kwesilwane ebesithakazelelwa izethekeli eZimbabwe saze sanikwa igama lokuthi nguSisel. Abanye besithi abalani lokufa kwaso njengoba bebevele bengasazi ngakho ungatsho lutho kuyibo. Intathe zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukubulawa kwesilwane uSisel ngenyanga edluleyo sibulawa ngomunye wabazingela okulenzuzo uWalter Palmer odabuka kweleMelika sokudala inkulumo omhlaba wonke jikelele ikakhulu abaphatheke kwezokulondolozwa kwenyamazana zendle kanye lezethekeli. Kodwa iningi labantu eZimbabwe baveze ukungazi okuningi ngalesi silwane njalo bethi ukuphila lokufa kwaso akubasizi ngalutho njengoba laleyo mali etholakala ngokuzingelwa kwazo bengazi ukuba isiwa kusiphi isikhwama sikahulumende. Umnumzana Henry Mateu uyintatheli zindaba esebenza izimele esebenzela eHarare otshengise ukukhathazeka phezu kokuqakathekiswa kwalesi silwane ethi abantu makhaza njengaye bebevele bengazi ngaso.
Indaba esizifuna zona lapha eZimbabwe indaba ze-economy ukuthi inotho yelizwe bayihambisa kanjani. Lokhu kusibangela imisindo ngenxa yebosisili yezilwane vele akusincedi. Izilwane ziphila njengezilwane abantu baphila njengabantu. Sifuna ukuthi i-economy inotho yelizwe ihambe iqhubekele phambili. Sifuna ukuthi umgaba yenze something ngendaba ye-economy not ukusitshela izinto zosisili wayenze lokhu ngokwabo asila ndaba lakho thina.
Wathi lo umsindo osusenziwa ngabakwamanye amazwe ungatsho lutho kuye labanye abanjengaye ngoba vele kungatsho lutho kibo njengoba singekho isizathu sakhona.
Abanye laba abaphuma kumanye amazwe ngokwabo ngoba bayekwazi ukuthi bona bathola imali mayizilwane lezi zingatshontshwa lapha eZimbabwe zingatshontshwa lapha eAfrika. Thina lapha eAfrika gasitoli lutho vele ukuthi kukhanyiswa kanjani kasikwazi kazake sitshelwe ukuthi izilwane ezithengiswa lapha eZimbabwe imali iphuma khona iya ku treasury imali enjani asikwazi vele. So thina gasitoli lutho. So kasilandaba lakho mina ngokwami ngangilandaba lakho olokwe kwezilwane.
Ngeviki ephelileyo umphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umhlangano lentatheli zindaba ukuba uhulumende ufuna alethwe eZimbabwe uPama azomiswa phambi komthethwandaba. Kodwa umtshutshisi omkhulu elizweni umnumzana Johannes Thomana uveze ukuba lokho kuyinto okumele yenziwe ngabe ofisi ebona ngezenzakala phakathi kwelizwe. Ngasikhathi sinye abe ofisi le ebona ngezinzakala phakathi kwelizwe ye-Home Affairs bona bathi lolu ludaba kumele luchutshiswe ngabogatsha olubona ngezemithetho elizweni. Kuthi isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Charity Charamba uthi kungela angakutsho phezu kwalolu daba njengoba selusezandleni zomthethwandaba. Kunje ababili abaphathise kulesi senzo sokubulawa kwaSisile ababalisa umnumzana Theo Bronkhorst lo mnumzana Honest Ndlovu sebethathelwe amalayisensi abo okuqhuba umsebenzi. UBronkhorst umiswe phambi komthethwandaba eWange waphiwa ithuba lokuhlawula isigidi samadola yesibambiso. Lesi silwane ebese sileminyaka elithumi lantathu yokuzalwa sibulawelwe epulazini le-Antoinette Farm endaweni yeGwayi Conservancy emangweni weWange. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguMavis Gama.
Kusenjalo amagqwetha eZimbabwe athi kungathatha isikhathi esifitshane kumbe eside ukuthi umnumzana Walter Palmer owabulala isilwane esaziwa ngegama elithi Cecil ahanjiswe yiMelika eZimbabwe ukuyathonisiswa icala lakhe. Umnumzana David Coulter igqwetha elizimeleyo njalo owayengumphathi ntambo wehlangothi lukahulumende olibona ngezikolo lo mnumzana Sobu Sagula Ndebele wayeligqwetha elikhulu lelizwe u-Attorney General bathi kuzaba nzima ukuthi uPalmer athonisiswe. Umnumzana Coulter uthe kuningi okungenza ukuthi agcine engahanjiswanga eZimbabwe okunjengokuphikisa okungenziwa ngamagqwetha akhe okugcizelelwe umnumzana Ndebele.
Okwenzekayo ukuthi khona kuya ngesivumelano samazwe omabili ukuthi into zakhona ziyabe zihanjiswa kanjani.
Kathesi sikhuluma ngeMelika leZimbabwe kukhanya kulesivumelwano lesi sokumele kwenziweni, kuqaliswa ngaphi kusiywa ngaphi?
Kuyamele umuntu akhangele isivumelwano sakhona yeso esikhulumayo ukuthi kuhanjiswa ngaphi kusiyana. Ngasikhangela kuphela siyaqondisa ukuthi indlela yakhona yile ekuthi lokho elikufunayo kwenzakale.
Ukhumbula ukuthi kwakuthiwa kumele uhambe njani khonapho? Nxa usakhumbula i-treaty
yakhona. Awuzange kube le awuzange kudingakale mina ngikhona ukuthi kube le kufuneka umuntu osemelike esiza ngapha eZimbabwe. Awuzange kudingakale.
Ye, so masa sikhangela ke baba Ndebele konoko ukuthi ke okuthiwa i-procedure so ke kusuka kuhanjiswe njani?
Isikhathi esiningi kwenziwa emthethwandaba yamazwe athiyeneyo. Ahambe emthethwandaba lihambe phambi kukajaji khonapho lenza ama-application enu. Nxa kulaba abaphikisa baphikise, kodwa into yenziwa nemthethwandaba. Kuyawuyiwa sibili emthethwandaba ukuthi umuntu ayekwenza isicelo leso esemthethwandaba. Nxa bebona kufanele kuhambelana lo mthetho welizwe bayavuma ukuthi kakwenzeke. Nxa bebona kungafanelanga bani lokho sokusenziwa ngama-20 finder.
Kungathatha isikhathi esinganani?
Kuya ngokuthi kula bantu abaphikisanayo yini kumbe into esivunyelwane khonapho. Kwezinye izikhathi abantu kuyahanjwa umthethwandaba, omunye aphikisane lakho angavumi, komthethwandaba okansileyo mbijana kuze kuye phezulu emthethwandaba yonke elizwe kuphelele khonapho. So kwesinye isikhathi kungathatha isuku, kwesinye isikhathi kuthatha iminyaka eminingi, kusiya ngokuthi kulokhu kuphikisana yini. Ngoba umuntu wonke olelungelo lokuya emthethwandaba ayefika athena, hhayi mina njani kangivumi ukuthi kumele ngihanjiswe.
Lowo ngumnumzana Sobu Sagula Ndebele oyiligqwetha elikhulu lelizwe obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwabulawayo. Silokhu sisedabeni lesilwane uCecil. Usenator weMelika umnumzana Bob Menendez webandla lamaDemocrats uthi uza kwethula umthetho othiwa Cecil ojonge ukuvikela ukubulawa mahlayana kwenyamazana zendle lokuthengiswa kwenhloko lezinye izizathu zalezinyamazana. Kunjalo nje uhlangothi lweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority lona luthi soludinge esinye njalo isizalwane sakwele Melika esetheswa icala lokubulala ngokungekho emthethweni esinye njalo isilwane eWange ekuqaleni komnyaka. Lolugatsha luthi umnumzana Ian Kasimeseski, udokotela owelapha abesifazana, ngomunye osedingwa ilolugatsha kulandela ukudingwa kukamnumzana Walter Palmer, udokotela wedolobho leMinnesota okuthiwa wagwaza uSisile ngomjoko waselandelela leli bhubesi okwamalanga phose amabili walidubula. Ngalokho uhulumende uthi usemise ukuzingelwa kwenyamazana zendle kukhangelisiswa ukuthi imithetho iyalandelwa yini ngabazingeli laba. Umtshutshisi kahulumende omkhulu utshele iStudio 7 ukuthi usamelele amaphepha avela kumphathi ntambo wezelizwe umnumzana Ignatius Chombo ungatholakalanga yena ongatholakalanga ecingweni. Umphathi ntambo wezokwethekelelwa umnumzana Walter Mzembe utshele intatheli izindaba ukuthi inani lezethekeli selehlile kulandela ukubulawa kwesilwane uCecil. Lokhu kugcizelelwe ngonobhala obona ngezemvelo kubandla le-MDCT Umnumzana Joel Kapoza kungxoxo ayenze lo Chris Kande we Studio 7.
Yeah, indaba ikhona ukuthi I think akulunganga and kuyasiphambanisa njengelizwe. Nxa sesiyaphuma emaphephandabeni lizwe lonke umhlaba wonke into ezingekho right ambona ngathi akusinika isimo esihle njengelizwe. But kusitshengisa ukuthi I think silelo silodubo njengelizwe lokulondoloza izinyamazana zethu and sikwazi njengathi sinesihlala tukale zinyamazana siyakwazi ukuthi izinyamazana ziyatshontshwa and ziyakhungela zozesizwe zethu.
Manje singathini nxa sikhangele lokhu okwenzakeleyo kuzabangela na ukubana abantu abavela kumanye amazwe bengasabuya?
Hayi, ukubuya bengabuya kodwa ngiyathemba ukuthi ukubuya basoze kubuye ngenani enkulu esitele ukuba layo. Ngoba sekusobala ukuthi njengeZimbabwe asila ndaba lezemvelo and emhlabeni wonke nje anti yakwazi ukuthi konke abantu sebeqakathekisa izinyamazana impilakahle yezinyamazana abanye abasafuni nokuthi zibulawe nje. So khonokho nje kuyasinika nje njengabantu abangathi abazele ezinyamazaneni and kuzasihlupha sizabona ngokuya kwezikhathi ukuthi ama-numbers ama-tourist azakwehlayo kodwa vele hhayi izindlela abantu sebekwazi ukuthi izikholela izonto izimbabwe bazafuna ukubuya kodwa abaningi kade esijayela ngasoze bebuya.
Njengokutsho kwakho wena njengomuntu ohlala khona ngapho duzela lapho okuwabulalewa khona lesi silwane, ungathini ngendlela le nani yokuzingela khona lapho ikakhulu ngabantu abavela kwamanye amazwe?
Ya, uyabona ukuthi esikubonayo thina yebo kambe bengakhuluma ukuthi izinyamazana seziningi ngindlovu seziningi kodwa esikubona nesihlala izinyamazana sezilutshwane. Abantu abangena emaplazini aseduzane lama national parks babulala izinyamazana mahlayana and so nesi silwane esibulele yingxenye nje encane nje just the tip of the iceberg but otherwise besikwazi ukuthi izilwane ziyadutshulwa okungaphandle komthetho and khonokho sikubona ngani sibona ngezinyamazane esezibaleka kuma-national park zingena ebantwini zizibulala abantu sezihlukuluza abantu emakhaya.
Lo umnumzana Joel Kapoza unobhala obona ngezemvelo kubandla le-MTCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhinga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Barack Obama weMelika uthi inani labasakhulayo bemazweni awezwekazi le-Afrika achiyeneyo abazaphatheka kuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka ozayo lizaqonga ngokuphindwe kabili njalo uthi uhlelo lolu luzaqhubeka lanxa esesukile esikhundleni. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni awenze labasakhulayo abagqiba izifundo zabo phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship namuhla, uMongameli Obama uthe banengi ontanga abafuna ukuphatheka kulolu hlelo. Ngalokho uthi ngomnyaka ozayo inani labasakhulayo laba lizakhwezwa lisuka kumakhulu amahlanu lonyaka liye kunkulungwane eyodwa ngomnyaka ozayo. Uchayela ihlombe ontanga asebegqiba izifundo zabo laba esithi uyaziqhenya kakhulu ngabo ngoba betshengise ukuba bazimisele ukuthuthukisa amazwe abo. Uveze njalo ukuthi ngomnyaka ozayo uzathumela abasakhulayo beMelika abangamachumi ayisishiyagalombili emazweni achiyeneyo e-Afrika bayefunda ngokwenzakala emazweni la phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship lolu. Uthe namhla bavule iofisi kwele Kenya ngenjongo yokuphathisa osomabhizimusi abasakhulayo. U-Obama uthe njalo amanye amahofisi azavulwa ePretoria kwele South Africa laseDakar kwele Senegal. Ontanga beZimbabwe abaphatheke kuhlelo lolu lonyaka bangamachumi amathathu njalo bebeqhuba izifundo zabo emakolishini achiyeneyo. omunye wabahlanganelo Obama namhlanje uPromise Muleya yena obonge uObama ngokuqhuba uhlelo lolu ngoba esithi kunengi akufundileyo.
Into enhle ukuthi sibone umongameli welizwe leMelika sihlangana endlini eyi-1 sisonke. Into enhle kakhulu ukuhlangana lentsha e-Afrika. Intsha egcwele uthando, egcwele amandla, egcwele izifiso ze-Afrika jikelele. Le yinto engathi ngihamba layo ngiyithwele. Ngizwa ngiba le ntshukuntshu entsha ukuthi izwekazi le-Afrika singalithatha kanjani siqhubekela phambili.
Omunye njalo abasakhulayo laba nguyivoni jila laye othi uthokoze kakhulu ngokuqhuba izifundo phansi kwalolu hlelo kanye lokuhlangana lo Obama namuhla.
Yebo, engithokozile kakhulu nakhathesi ngiyathokoza ngoba isisikhathi ade ngisimelele. So kukuhle khathesi ngoba sibonile njalo ngezwa ekhuluma ngodaba lokuthi nxa sikhangela ihlelo ukuthi omama baphila kanjani kuqakathekile, kubalulekile ukuthi obaba labo bancedise. Ngathi i-culture yethu kuqakathekile ukuthi sikhangele ezinye izinto. Yebo, kulezinye ezirayithi esingaqhubeka ngazo, kodwa kunokunye okumele ukuthi sikhangelisise kuhle kuhle ukuthi kambe shuwa khathesi singabe lokho esisithi umama kurayithi xa umama etshaywa yini.
U-Obama ukhuthaze njalo ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu abagogekileyo, abesifazana, izitabane kanye lamalungelo oluntu nje jikelele. Abasakhulayo laba bahlabelele u-Obama ingoma yokumfisela impilo ende ngaphambilini kwelanga lakhe lokuzalwa elinanzwa kusasa. Imele iStudio 7 ngise Washington yimi uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Inhlanganiso ezimele amalungelo ezisebenzi zikahulumende zithi zilungiselela ukuhlangana lohulumende ngendlela yokulungisisa udaba lwababalisi ababikwa besedlula inkulungwane ezintathu abangatholanga umholo wabo wenyanga kaNtulikazi ngoba babengekho lapho ababesebenzela khona ngesikhathi umqhatshi wabo eqhuba uhlelo lokudingisisa ngenani lezisebenzi zakhe olwe-audit. Inhlanganiso lezi zigoqela eZimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-Public Service Association, zona ezithi abanye ababalisi babethethe ikhefu elavunyelwa nayo lomqhatshi wabo ngesikhathi kusenziwa i-audit le. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Public Service Association, uMnumzana John Takara, uthi isehlakalo lesi sesikhathaze kakhulu ababalisi abangatholanga iholo labo.
Kungabuhlungu kwabantu abasebenzi begovernment. Abantu begovernment banabantwana abafundayo nje. And abantu abaningi sebewakhatha amabhasi ukuya emsebenzini ukuya emsebenzini. Kuye abantu balabantwana abafundayo. Kukhathisa abantu abaningi bayagula, bafuna umuthi, bafuna ukulatshwa. Isibhedlela khathesi ayibasavume umuntu ungalamali. Le media aid society iyahluleka ukuthi abantu balatshwe. So abantu bakasiyane kakhulu.
Kuzaba khona okunye okuhluphayo ukuthi ababalisi laba bethole imfanelo zabo, kumbe libona ingani kukhona okunye okungaphazamisa phambili?
Thingase abameli babasebenzi kunokuthi sihlangane i-government sizokuthi bazama ukwenzani. Because abanye sebangikhona abanye bathi akuba i-gentlement. Abanye bathi afuna ukuthi abantu basuke emsebenzini. Thina sifuna sihlangane njalo ngoba sishiye ukuthi kuyini okwenzekayo thina. Abantu khathesi bayadiveka, abantu bayahlupheka kakhulu. Izibabintu ziwomile kakhulu nje.
Ngabe kukhona uhulumende asekukhulumile khathesi?
Thina sasicabanga ukuthi ugovernment unamgangisekendini. Ngoba bakhela abantu ukuthi kwaphamba nesika zalungisa. Khathesi kathi bathile. Sesizimele ukuthi sihlangane labo. Sizothi bazama ukwenzani. Bangasikelanga kuhle akuzahlupha. Thina sebasebenzi simele ukuthi simele abasebenzi banike ukuthi imali zabo. Abantu basebenza phela. Abazange ngalunga emsebenzini, kade sebenza.
Kodwa kubakhathaza ngani ababalisi laba abangazuzanga imfanelo zabo? Libona ingani babhekane lobunzima obunjani khathesi?
Ubunzima obukhulu. Bayadla, balizindlu, bayagula, bafuna ukuthi abantu abantwana besikolo bayakhatha amabhasi la bayakhatha amabhasi kathesi ezimbabwe siyathuthwa ngama-gage ahamba abantu bantu bathenga enkulu bathenga amaparafini kuyokulengeti bazibhekisa.
Lo umkhokheli wenhlanganiso ye-Public Service Association, umnumzana John Takara, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ku-Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela umkhosi wokuhlangana kwabasakhulayo be-Afrika abagqibe izifundo abeyali lo mongameli Barack Obama weMelika. Tumelani text message kunambalo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amakhulu lamakhulu entathele izindaba zakwele Mexico afole izolo ngesonto esigodlweni salelo lizwe. Esola ukubulawa kwentathele izindaba ebithatha imifanekiso etholakale ifile ilamanxeba okudutshulwa labanye abesifazana abane. Intathele izindaba lezi beziphethe amabhakane okusola uchuku lodlakela oluqondiswe kwintathele izindaba lemifanekiso kaRuben Espinosa obikwa ebaleke emzini wakhe ngemva kokuhlukuluzwa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations umnumzana Ban Ki-moon usole kakhulu ukubulawa kwesotsha lebutho le-United Nations kwele Central African Republic obulewe izolo ngensonto ngemva kokuhlaselwa kwamasotsha awe-UN abedinga amalwecatsha awesimuslim edlulisa amalawulo. Ugatsha lwezempilakahle soluqale umkhankaso walonyaka wokuhlola lokukhulumisana lozulu ngengculaza owenziwa ezigabeni zeMandebeleni lapho okukhanya ukumemetheka kwegcikwane leli kungehli njengakwezinye indawo zelizwe. Unothando Sibanda usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ngaphansi komkhankaso lo, ugatsha lolu luthumela amaqembu kundawo ezishiyeneyo ezitolo ezikolo lalapho kuhlangana khona uzulu ukuthi aze ukuzahlolwa. Umkhankaso lo ophathwa minyaka yonke lo nyaka usemandebeleni ngemva kokuthi inhlolisiso iveze ukuthi igcikwane lengculaza lilokhu limemetheka okungaphezulu kuzigaba lezi. Isigaba seMathepeleland South yiso esilabantu abaningi abalengculaza amachumi amabili lanye ekhulwini i-21% kulandela iBulawayo elechumi lasitshiyagalolunye ekhulwini i-19% bese kulandela iMathepeleland North yona elechumi lasitshiyagalombili ekhulwini i-18%. Umqondisi womkhankaso lo unkosikazi Gertrude Ncube uthi ujonge ukuthi imuli zazi isimo sabo kanye lesamanye amalunga ukuze kuqedwe ubandlululo. Ubandlululo lokwesaba ukugconwa nguZulu uthi kubangela ukufa kwabantu abalomkhuhlane lo ngoba bekhetha ukuswela ukwelatshwa kunokuba yinhlekisa emphakathini ngenxa yokwesaba ubandlululo oluba khona ngemva kokuveza ukuba lalomkhuhlane ikakhulu kulabo abahlala emaphandleni. Ophatheke uhlelo lolu eMathepeleland South unkosazana Marilyn Dube uthi lomkhankaso uhambe kuhle okwamagama ngoba kukhanya abantu abasesabi njengakudala ukwazi isimo sabo.
I-government yeZimbabwe ibe ilomkhankaso wokuthi kutestwe abantu bekhangelwa umkhuhlane we-HIV lokhu bekusenziwa ezabelweni ezitshiyeneyo nje kwele Zimbabwe. Eyawulonyaka ibekhangela ukuthi imuli yonke ibuye izotesta ugogo, ubaba, umama, ukhulu, wonke umuntu osekhaya. Nenzela ukuthi abantu labo baphathiseke futhi sisenzela ukuthi bafundiswe ukuthi babekwazi ukuthi bangaphathisana njani labantu abaligcikwane le-HIV baphinde babekwazi ukuthi bangaphila labo njani.
Umongikazi unkosikazi Ruthendo Makhalima ubephatheke kulumsebenzi emalukitshini achiyeneyo kobulawayo.
So i-disclosure iyasinceda ukuthi kona uyakwanisa ukuthi ube le-adherence kulokhona ukuthi ukwanise ukustika kwizikhathi zakho zokunatha ngoba awuyesabi ukunatha ngoba njengoba kulabantu ngoba baye bekwazi especially abantu bangikhaya kumbe umkakho kuyabe kuqakathekile ngoba sesilahlekelwe izimpilo zabantu abaningi ngenxa yokuthi omunye akajelanga omunye wakhe.
Isakhamuzi sematshetshe esigodini unkosikazi Legina Nyathi Uthi baningi abesifazana abalokhu besafihla kubomkabo lezihlobo ukuba balegciwane bakhohlwe ukuthi okulempondo akufihlwa emgodleni ngenxa yokuthi abesilisa bona bavele bahambela khatshana nxa kukhulunywa ngokuhlolwa. Umkhankaso lo ojonge ukuhlolwa kwamalunga wonke emoli uthi muhle ngoba uzahle uveze konke obala abantu bakhulumisane lengcitshi bangasalise becabana bodwa.
Nxa wena umama usuqalisa ukumtshela ngomkhuhlane uhlavuke ngolaka ukuthi nguwe subuye lawo yena ekwazi kodwa ukuthi uyabe nguye ubuye lawo. So mama abaningi bakhulelwa ngamazwi ngaye sithi kasiye siyethestwa ukuthi sokutheni ubone uthini mina ngirayithi.
Unkosazana Nancy Nduna wafelwa ngudade wabo ngaleli gciwane uthi uZulu wenza kube nzima ukuthi abesifazana baphume egcekeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabonondindwa amabele endlela lanxa bendile. Lolu bandlululo uthi alukho kuZulu kuphela kodwa lasezimulini ezivalela abantu abagulayo ezindlini kumbe nxa kungowesifazana asuswe emzini wakhe asiwe kibo ukuze ayefela khona.
I-HIV AIDS even ezwini zalamhla lokhu idala ubandlululo kubantu laba ababelayo. Tholakala ukubana khona nxa umuntu engatesta positive kuba nzima ukuthi atshele ifamily yakhe i-status sakhe. Lokhu kwenza-ke ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakwanise ukuthi bakhulume openly ngama-status abo. Futhi esikhathini eziningi sibona ukuthi omama bengatholakala bele gciwane leli then umkabo sebafosa ukuthi behambe bebuyela ekhaya beyegcinwa yimuli yabo akade besuke kiyo. Lokhu kwenza kube nzima kubomama ukuthi ba-reveal i-status abo kubomkabo.
Umnumzana Robert Chabalala oyisakhamuzi uthi ubandlululo lolu luyakhanya kakhulu ebantwaneni abazalwa bele gciwane. Uthi umkhankaso lo uqondile ngoba unika imuli ithuba lokukhulumisana ngengculaza ikakhulu nxa kulabantwana abalayo. Abasakhulayo laba babhekana lobunzima ekwamukeleni isimo sabo ikakhulu indlela abathola ngayo leli gciwane athi wenza kube nzima ukukhulumisana labo sowabo ezikolo nxa bethe bafika ebangeni lokuya emacansini.
Abantwana abalomkhuhlane we-HIV abazalwa belawo balohlupho olukhulu ngoba bazithola besesimeni sokuthi sebekhulile labo so kumele beqalise ukwenza awaba macebo ngempilo kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababe ngelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
Umnumzana Godfrey Ndebele osebenza labantu abalegcikwane uthi uZulu wenza kube nzima ukuthi abalengculaza baphume egcikeni ngempilakahle yabo ngoba basuke bakhangelwe njengabonondindwa amabele endlela. Uqhubeke esithi ubandlululo alukho kuZulu kuphela kodwa lasezimulini ezikwenza imfihlo kwesinye isikhathi uthole umntwana olegcikwane enathi amaphilisi.
Siyabonga Nothando Spanda. Hayi ke isikhathi savuma ukuthi silethulele udaba lomdlalo phakathi we-Highlanders le-Dynamo sizalithulela kusasa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Ukunqoba kweqembu le-Highlanders kuze ngemva kweminyaka emine leli qembu lagcina ukunqoba ele-Dynamos lapho elinqobe khona ele-Dimbare kwinkezo ye-Independence ngomnyaka ka-2011. Iqembu le-Highlanders lithole inkulungwane ezili-12 zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze ngesonto kuthi ele-Dynamos lithole inkulungwane ezili-92 zamadola aseMelika. Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNdumiso Gumede uthe iqembu liza kupha abadlali ingxenye yale mali kuthi enye ingxenye isetshenziswe ukubhadala izikwelede ezibhekane neqembu.
We try and do a 50-50 so that I can cover izikwelede zenkumazi ukuthi izikwelede zihlale khona.
Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwama-23 elimela ilizwe elinqotshwe nge-3 kanyana iqembu labosowabo elimela ilizwe le-South Africa ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngu-Joseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji.